Namhlanje wesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum, usichasisela ngenhlelo zalenhlanganiso.
Njenge-Emthonjeni Women's Forum siyinhlanganiso yabomama eyasungulwa ngomama, ikhangele kakhulu izindlela ezingavikela omama ekuthini bengahlangani lodlame, ngesikhiwe sithi ngama-preventive measures. Lokho sikwenza ngokufundisana labomama ngendaba zodlame emakhaya. Sifundise labo baba, sifundisa osabhuku, njalo sibambane lezinye ingatsha zikahulumende ekufundiseni umphakathi lekuncediseni ukuqinisa imithetho kumbe imilayo ekhona ezigabeni. Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlame. Si offer esithi khona ngama counseling services. Ama counseling services lapho esikhulumisana khona lo mama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo. Into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders, nxa kuyikuthi umama ufuna i maintenance kumbe ufuna ukuthi kuyejintshwa intengo ye maintenance ekhona, siyamncedisa ukuthi afile amagwaliba. Kule ndaba ze custody esithi khona lapho umama esefuna ukuthi athathe abantwa bakhe kumbe ethathele abantwana, siyamncedisa njalo ukuthi agcwalise izincwadi eziyabe zifunakala ukuthi zilotshwe enkantolo.
Yiluphi uhlelo eligxile kulo kathesi eliliqhubayo njalo luhamba njani?
Silenhlelo ezimbalwa esizenzayo njengeMthonjeni Women's Forum. Kulezinye inhlelo ezikhangelane lokuthi sifundisane lomphakathi. Sikhangele kakhulu omama, sikhangele obaba, abantu esithi ngama male champion, sikhangele inkokheli zomdabu esithi khona ngama traditional leaders kumbe osabhuku, omlisa, lezinduna ekuthini bangancedisana njani lomphakathini ukuze sehlise udlame olukhona. Siyasebenza njalo lama stakeholders, ingatsha zikahulumende ezijiyeneyo, lezinye inhlanganiso ezifanana lathi ezingekho kuhulumende, ekuthini singancedisana njani ukwehlisa inani labantu abahlangana lobudlwangudlwangu kumbe udlame. Siyancedisana njalo lenkokheli zamabandla esithi ngama-church ekufundisaneni ngendaba zodlame, sikhangele kakhulu imbhalo ekhona eBhayibhelini. Siyasebenza njalo edorobheni lakoBulawayo, sikhangele kakhulu amankampani lezikolo ukuthini indaba ze-sexual harassment kumbe ukukhahlamezwa ngezamacansi ukuthi basiphatha njani, ukuthi bangazivikela njani. Njalo sisebenzisa esithi ngama-policies kumbe ingwalo ezihlela ukuthi abantu bengaphathana njani kumbe bakhulumisane njani besezikolo njalo besemsebenzini. Kulolunye uhlelo esilenzayo, inhlelo ezimbili esizenzayo secholocho, lapho sikhangelane kakhulu le ndaba zokuthi omama baphatheka njani endabeni zokuzivusa kumbe endabeni ze-local governance, ekuthini imigwaqo ilungile, ukuthini khona imigodi iyatholakala, izibhedlela ziyatholakala esigabeni, lokuthi bakhulumisane lengatsha zikahulumende ekuthini amalungelo abo okuthola amanzi, imigwaqo njalo lempilakahle agcwalisiswe. Silelunye uhlelo njalo olukhangele kakhulu ngokusetshenziswa kwama-natural resources, into ezinjengezihlahla, into ezinjengenyamazana lenhlabathi, ukuthi omama baphatheka njani ekuhleleni ukuthi imali esiyithola kulezo zinto siyisebenzisa njani, okuthiwa yi-campfire project.
Abantu bayabuya yini ngobuningi babo ukuzophatheka kulezi nhlelo eliziqhubayo, njalo abalangxaki eziningi ezibenqabela ukuthi benze lokhu yini? Sibona ukuthi iningi libhekane lobunzima ngesikhathi se-COVID-19 lo kungami kuhle komnotho welizwe.
Ngesikhathi se-COVID-19 kube nzima kakhulukazi ukuthi abantu bezithole behlangana. Kodwa ebantwini esikakhulu nxa sidila yendaba zodlame, thina besisipha i-toll-free number yethu ethi 0801018. Kuleyo toll free number bese nelisa ukufinyelela abantu abachiyeneyo njalo labo bekwanisa ukuthi basithinte ecingweni nxa bedinga usizo. Kwezinye izigaba kube nzima kakhulu ukuthi sihambe siyehlangana labantu kodwa besibafinyelela nje sisebenzisa amagagasi lezinye indlela. Kodwa sibona ngomumo kusiya ngesikhathi ukuthi hayi imilayo iyalaye isibangcono abantu besenelisa ukuthi baqale ukuhlangana iloba amanani esihlangana lawo labantu abantu esihlangana labo esibaphansi.
Lowo unkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum.